soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla zibu-15 Zibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyaxwayiswa bakithi ukuthi lihlale phansi nxa kungelazinto okumele lihambe lisayenze iziminye eminye emadolobheni. Omunye lomunye ageze izandla, agqoke imaski, avale amakhala lomlomo.
Sekuzinsuku ezimbili zilandelana kutholakala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa ngalanga linye belesigciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Izisebenzi ezezindlu ngoba zayasela mali yokuthi
izisebenzi zekansili yakoBulawayo seziqale ukukhalala umsebenzi ngeholo eliphansi. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi odume kakhulu ngengoma zokholo lwesiKristu uErnest Masongela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekuzinsuku ezimbili zilandelana kutholakala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1112 ngalanga linye belesigciwane le-coronavirus eZimbabwe. Kuthange kutholakale abedlula kancane inkulungwane 1017. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekweBulawayo.
Ingcwethi zezempilakahle elizweni lokhe ziqhubeka zikhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kulesi sifo. Omunye walezi ngcwethi usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uqonqosela ukuba abantu bazivikele njalo bahlale emakhaya benganyakazeli.
Kuyaxwayiswa bakithi ukuthi lihlale phansi nxa kungelazinto okumele lihambe lisayenze iziminye eminye emadolobheni. Omunye lomunye ageze izandla, agqoke imaski, avale amakhala lomlomo. Lingahlangani bantu bakithi fane lolubulala abantu abaningi kakhulu, libonisa imanga esinye esimangalisayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Maluba Mhlaba uthi ngempela iCOVID-19 ikhanya ize ngolaka lonyaka.
Iyingozi kakhulu, izinyacebisa kakhulu abantu bakithi lapho ukuthi asigqokeni amamaski njalo i-social distancing lesiyimentene ngoba kuyabulala okuyinto lokhu. Mna baningi abantu engibaziyo engabaqamba ngamabizo osokubathayile kuyona leyi viki. So kuqakathekile ukuthi bantu bakithi sizivikele.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Patrick Sibanda uthi iCOVID-19 ngumkhuhlane omubi kakhulu.
Umkhuhlane lo ufuna nje abantu bebambisane ngoba abantu bayafa sibili, kuyacaca kusegcekeni wonke umuntu uyakubona ukuthi umkhuhlane lo hayi awukho muhle.
Imuli eziningi sezithe zahlaselwa yilolu bhubhano osokuthiye iningi lithembele kujekiseni elivikela lesi sifo. IZimbabwe ikhangelele ukuba lalo ngenyanga ezayo. Inani labantu ababanjwa yileli gciwane liqansa malanga onke njalo abantu bayabe bethelelana ezweni loba nje iningi lilokhe lisephula iziqondiso ze-lockdown. Kunje iHarare isileviki ikhokhela ngenani labatholakala bele COVID-19. Izolo kuphela kufunyenwe abantu abaphose bafike amakhulu amahlanu 467 kulelo dolobho. Lilandelwa isigaba seManicaland esilabantu abaphose bafike amakhulu amabili 183. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyene bele gciwane leli. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho nyakenye kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu 25,368. Abakhulelwe ngumkhuhlane lo babengamachumi phose amahlanu 47. Izolo kuphela abakhuphule inani lasebebulewe yiwo kwaba ngamakhulu edlula ayisithupha 636. Kuthi abagule basinda kulesi sifo sebezinkulungwane eziphose zifike kwezilichumi lanhlanu 14,714. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obebona ngesigaba seManicaland unkosikazi Ellen Gwaratsimba kasekho. UGwaratsimba ubhubhele esibhedlela seHarare ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane weCOVID-19 njengokutsho kwendodana yakhe umnumzana Remembrance Gwaratsimba. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imva kaGwaratsimba igcizelela ngumsekeli kamphathi ntambo wezemidlalo umnumzana Thino Machakaire lomgcinisihlalo weZANU-PF eManicaland Province umnumzana Mike Madiro. Unkosikazi Gwaratsimba wako wasebenzela ecollegini le-Africa University wasezongena kwezombusazwe wakhethwa ukuba ngummeli weManicaland edale lephalamende ngomnyaka ka-2018. UGwaratsimba wathola indizamtshina yamabutho kuviki ephelileyo esethuleka ukuphefumula ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 wasiwa eHarare lapho abhubhele khona. Isiphathamandla seZANU-PF eManicaland umnumzana Isa Mufumi nguye owazise ngokubhubha kukaGwaratsimba.
We have lost our gallant fighter, our resident minister. We are very
sorry. Sesifisele liqhawe lethu, umphathi ntambo wethu. Sibuhlungu ngokufela nguDr. Ellen Gwaratsimba. Sizabhala incwadi yokuba enziwe iqhawe lesizwe.
Ukubhubha kukaGwaratsimba kulandela ukubhubha kwenkokheli embalwa kunhlangothi ezehlukene zempilo ibulawa yi-COVID-19. Abanye abadlule kunyanga ezimbili ezedluleyo bagoqela umnumzana Thompson Dondo, umnikazi weImpala Current House, umnumzana Foster Dongozi, intatheli izindaba elipilo Dumo, umnumzana Sifas Makuyana owe-MDCT labanye. Kusenjalo, omunye wabalwa impi enkululeko umnumzana Morten Madianga owakwaba ngumsekeli weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Nkomo besesekubandla le-National Democratic Party NDP kasekho. Oloba ngembali yezapho leZipra umnumzana Shenza Ntungagwa uchasise impilo kamuyi.
UMorten Madianga imbali yakhe emfitshane engawutshela ngayo yikuthi yena wake wafunda eGoli ngesikhathi okwaba le-ANC bus boycott. UMorten Madianga ungabe wayezalwe ngathi mamfanisa phakathi kuka 1928 lo 1935 khonapho. Ngabadala ababoni NDP labo Inosinkala, labadala abasebenza labo George Lundika ngoJanuary 1960. Uke wasebenza eSozivele wahlangana khona labo Nkala kwaze kwabuya iCongress ye-NDP ngo-October 60. Yikho lapho kwavotelwa khona uNkomo ukuthi abe ngupresident kodwa wayevele ngekho.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli wezaphu umnumzana Isaac Mabuka.
Yebo, ubaba uMorten Madianga wakwaba kuzaphu ekuqaliseni. Kuqalisa iLiberation Struggle NDP ifonywa. Although iparty leyana yahlala kwesikhathi esilutshwana, I understand why ngu-vice president kaNkomo. But ukuthi isikhathi kufonywa iZANU, I think ngo-1963 wahle wasuka waya kuZANU. Like anybody umuntu walweli lizwe lathi siyezwa ukuthi wona hayi siyabangikhalela labakibo ukuthi wona walweli lizwe leZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisazohlaziya udaba lwenhlonipho yeqhawe lesizwe andubana lazise ukuba ababili laba bazancosha na endaweni ebikwa amaqhawe e-National Heroes loba hatshi. Ngimele isitu 7 seHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsai Mahere lomsekeli kamgcinisihlalo webandla leli umnumzana Job Sikhala bancitshwe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso lamhlanje. Umahluli umnumzana Ngoni Nduna uthe uSikhala kasoze amuphe ithuba lokuhlawula ibail ngoba icala aletheswayo likhulu kakhulu ngoba weyisa amapholisa. Kodwa obe ngumeya wedolobho leHarare laye engowebandla linye umnumzana Jacob Mafume uhlawuliswe imali engamadolazi inkulungwane ezine $40,000. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho njengihlala yenza uMajor Street owaziwayo senqabile ukuthi umthetho lo kawukho yena uthe ukhona. Yikho ke sebethe uzacela ibail out ngemandi njengekwenza kwabo. Sikubonile emhlophe ukuthi balethelele icala nge-Friday besenzela ukuthi uMahere edonse etshe ebolelejeli ngenxa yabayakwazi ukuthi i-High Court izafike ivumelane lamaloya ukuthi umthetho lo uvela ukho emabhukwini emthetho esithi ngama-statute laws. Mahlabe Zulu kubuhlungu ukuthi abantwana esifundisayo abantwana abale pro abale future ukuthi bangancedisa isizwe sikamzilikazi esika kwamachobana siphumelele bayafakwe ematolongweni mahlayana ukuba phula imbo iboya asazi ukuthi induku loxa xa kuyawelaphi ngalaba abantu ababusa ngodlamelo ngaka babotshwa njengabantu ababulala umuntu noma njengabantu abafuna ukwenza ikhu khona ingekho uJob Skhala laye bamncishile kuthangethange ukuthi hatshi umthetho lo uthi uyawuphikisa ukhona kambe umthetho owacitshwa yi-High Court ngakabili ngo-2014 no-2016
manje njengebandla lina lithini ngalokho
akusela rule of law abasala ndaba labantu bayakwazi mhlophe ukuthi emajeli abantu banengi bahlala njengenhlanzi ama-sardines kulomkhuhlani omubi kangaka owe-COVID bona abalandaba labo siyadana njengebandla lenu ele-MDC Alliance ukuthi konke lokhu kwenziyelwa ukuthi abantu abaningi besabe ukujoyina ama-political party activities ngoba bayesaba mhlophe ukuthi ibandla le-MDC lingakhululeka libe ne-freedom likholise amalungelo ayinqaba le-constitutional rights ibandla le-ZANU-PF sizalibhuqa ekuseni
umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo kolunye njalo udaba lwezemthethwandaba umahluli umnumzana Benjamin Chikowero ufake eceleni isinqumo sakhe kudaba luka Arnold Kajamuriwa owazakala ngelokuthi DJ Fantan utafatswa Kazimwe odume ngelokuthi Levels lo wazakala ngelokuthi Dama yena engutinashe Chanachimwe abagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga eziyisithupha ngenxa yokuqoqa igigi lokwamukela umnyaka omutsha embare besephula iziqondiso zokulisana le-COVID-19 abane laba baphikisa isigwebo sabo izisebenzi ze-council yakoBulawayo seziqale ukukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi kakhulu lokhu sokwenze umsebenzi we-council ungaqhubeki ngendlela izibi zingavuthwa ukuthi lamakilinika aswele abaphathisa izigulane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Embikweni owethulwe namhlanje, umansipala wakoBulawayo wazise izakhamuzi ukuthi izibi azisoze zavuthwa, zigcinwa emagumeni ngoba izisebenzi zakhe ziphakathi kokukhalala umsebenzi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso emele izisebenzi ze-council eZimbabwe Urban Council Workers Union, uthi basakhulumisana lomqhathi ngodaba lweholo.
Izisebenzi sezezindlu ngoba zayasela mali yokuthi ziye emsebenzini, njalo kuzananzeleli imali etholwa ngabantu be-council kade sikhuluma kanje. Vele le asinela leyo leyo mali yakhuluma ngayo phela ishiye. So ke ngokunda kudekisa ukuthi vele sokusiba lokwenziwa ukuthi izisebenzi ze-council ziqhubeke zinjani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi i-council kumele ilungisise lolu daba ngokuphangisa ngoba kungonakala.
Njengabahlali bakoBulawayo ngendlela yokuthi i-service delivery izaba poor sesikhangela into ezinjengamabhimo izinto kumele ukuthi ngabe ziyabuthwa sonke isikhathi kodwa ngenxa sezi-strike izisebenzi mbano zabuthwa sesikhangela even lasemaklinikhi lawa esithi council kuzasebenzeka njani nxa izisebenzi sezi-strike ema-symmetry lapho ona khona esithi council kusho ukuthi akulamsebenzi ozahamba nxa be-strike. It council kumele izame iplani ngokuphangisa.
Unkosikazi Sukoluhle Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi wehlulekile ukuthola usizo eklinika eseduze laye ngenxa yokukhalala umsebenzi lokhu.
Ngibe lesithule ngifika ekliniki ekuseni ngithola kuvaliwe besithi abasebenzi ngezizathu zabo zokuthi bamile mbijana umsebenzi ukuthi i-council ibangezelele imali.
Umnumzana Dalubuhle Nkomo oyisisebenzi sekansili uthi bamile ukusebenza ngenxa yeholo elincane.
Akathesi simile ngendaba yokuthi imali esiyitholayo ayeneli ukuthi sigade sidle, njalo umsebenzi esiwenzayo unzima okuthi kumele umuntu angene edlile. Okwakathesi kusakhulunyiswana ukuthi kungenziwani.
Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi ikhansili ayikhulumi indaba zezisebenzi kwabezindaba. Okwamanje isikhwama esiphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga singaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili, kodwa ezinye izisebenzi zekhansili zibikwa zihola inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000, okuyimali elingana lamachumi amabili amadola eMelika, i-$20. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le coronavirus elizweni, kanye lamalungiselelo okugcotshwa kukamongameli omutsha wele Melika umnumzana Joe Biden ngeviki ezayo. Ukuzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osamele ugcotshwa kuba ngumongameli omutsha weMelika umnumzana Joe Biden wazise izolo ngohlelo lwakhe lwezigidi phose ezimbili zamadola lokuncedisa ilizwe ngalesi sikhathi inani lababanjwa yi-COVID-19 lokhu liqonga okwesabekayo. Umsekeli kamongameli weleMelika osesuka embusweni umnumzana Mike Pence wethekelele abezomvikela abe-National Guards abalinde isakhiwo sedalela ephalamende ese-Capitol Hill ezobabonga ngomsebenzi omuhle abawenzayo ngalesi sikhathi kulokwesabela ukuqhamuka kodlakela olunjengalolo olubekhona ngeviki edluleyo ngaphambilini kokugcotshwa kukamongameli omutsha wele Melika umnumzana Joe Biden. Ihungahunga elesabalale edolobheni le-New York kwele Melika lokuthi ijekiseni lokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19 selitholakala ndawana yonke libangele ukugcwala lokunyakazela kwabantu emigoqweni behamba ngenyawo, abanye bengezimota belidinga kwenye indawo ebelibikwa litholakala khona edolobheni leli. Umgokeli wenhlanganiso yezisebenzi zabasesipholiseni edolobheni le-Chicago ubika ubana amalunga abo alishumi lasikhombisa atholakala kusehlakalo esaphuma emfanekisweni owevidiyo esehofisini yomele we-Illinois edalele ephalamende ele-Congress abikwa esemisiwe umsebenzi okwesikhatshana, icala lawo lisahluzisiswa ngokuphatheka kudlakela olwaba khona nyakenye ngemva kokubulawaya kukaGeorge Floyd onsundu owabulawa lipholisa.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu engozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu kufanele beqaphele izulu eliphose lifane lesikhukhula elibangela ama flash floods kumaviki amabili alandelayo. Ekhuluma lentatheli izindaba lamhlanje umkhokheli walolu gatsha umnumzana Nathan Nkomo uthe ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi olo-meteorological services lugcizelele lokhu, njalo bazahlenga labo abazaba besengozini. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi izulu leli lingabhidliza izilimo ezinye ebesizivele zidoda, njalo uxwayisa abalimi ngalolu daba.
Kulezi ndawo lapha esingathi zisekwehleni kuza kuba lohlupho olukhulu kakhulu ukuthi izilimo lezifuyo zingaba sengozini. Izifuyo zingaba sengozini yokuthathwa yimfula, but then izilimo sibona ukuthi kwezinye indawo vele besoqalisile ukutoda, and izilimo ezifana lomumbu kazithanda ukuthi zibe semanzini kakhulu. So isixwayiso thina esisingasipha abalimi kakhulu ukuthi benanzelele ukuthi nxa kungani kuyahwama lapha emasimini kuzamele belandelele ngomvundiso yeammonium nitrate ngoba izulu lele linengi lizakwenza ukuthi umvundiso omnengi oyiwona othwela ukudla omumethe ukudla okudingwa izilimo uzothathwa ngamanzi. Ngakho ke abalimi kuzamele abatshone esikhwameni ukuthi bezame ukuthi befake umvundiso kumbe ammonium nitrate kuzilimo zabo ngemva kokudlula kweleli zulu elinengi eselikhangeleleyo.
Kuyini abantu abangakukhangelela ngesivuno salonyaka? Kuyini abangakuthola emasimini? Izifuyo ke?
Kulezi ndawo esingathi ezingamamanzi ngesikhiwa sithi ezi-well drained. Nxa abalimi bangalandelela befake i-ammonium nitrate ngemva kwezulu lona leli, abantu bangathola isivuno esihle. Lapho bekusiba lezulu ebelisina like livumela ilanga, line livumela ilanga, eqinisweni amabele akhona ayibukeke amahle kakhulu. So mina ngokwami ngikhangelela ukuthi endaweni ebezithola izulu kusukela ngo-November kuze kufike kathesi, abahlanyela masinya, isivuno sakhona singaba sihle sibili. Kodwa kulezi ndawo ezivame ukuma amanzi umbe zitotayo, hayi ngibona ngani kuzaba kubi sibili nxa abalimi bengenelisanga ukuthi baphinde bangene bafake umvundiso. Nxa sithi siyakhangela njalo kuseselethuba lokuthi abangakahlanyeli kulezinye izilimo eziloke zingahlanyeleka ikakhulu into ezifana lendumba kumbe i-sugar beans isikhathi ezivumelele ukuthi zingahlanyelwa siqala kathesi mhlawu from 15 January kusiya ku 15 February. So abantu laba mhlawumbe sebethola ukuthi well emunjini sebelahlekelwe yisikhathi, kusese lesikhathi ukuthi maybe bengangena emasimini behlanyela into ezifana labo sugar beans lazo eziyikudla okudingekayo elizweni njalo ezizancedisa abalimi kulabo abalima bethengisa.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kuhlelo Woza Friday kule viki silomculi odume kakhulu ngengoma zokholo lwesiKristu uErnest Masongela, yena odabuka esigabeni seNkayi. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Banda.
UMasongela waduma kakhulu ngegama lokuthi Sweet Voice, esacula leqembu lakhe le Harmony Sound elekhathaza umculo wengoma zokholo engakazimeli yedwa.
Ngiqala ukucula ingoma ngingedwa ngo-1995. Ngizalelwe-ke embondweni eNkayi, ngisaqala ukubana sicule ngoba sasivele sitshele sasingabafowethu abazawami izihlobo zami singabafana silingana, yikho saqala khona iHarmony Sound senkomeni kwakungo-1974 lapho sesebancane kakhulu.
UMasongela uzalelwe wakhulela ebandleni eSabatha njalo wathanda ukucula esemncane.
Ngangithanda ukuthi izikolo mazivaliwe njengoba ngangifunda eboarding sengisesecondary eGugwe. Ngangisiyavakatshe ePhelandaba lapho kwakuhlala khona umnewethu. Kwakusenzakala ukuthi ngamasunday ekuseni ngihambe ngiyebona uFreedom Sengwayo ecula. Ya, luyababa nguye wanginika ikhono lokubana lami nginanzelela ukuthi ngingakwenza.
Kunjalo Manje nje sele studio sakhe lapho apheka abuya acindezele ingoma zakhe lezabanye abaculi abaphathisayo.
Sengilama album angu 12 ngiyedwa izingoma lezi kwaMon Sounds bese ngasebenzisa ama instruments kodwa mina ngabona ukubana ndilekhono lokubana ngihlanganise kungangena kuqembu Everlasting Covenant lakho sicula umculo ngelama instruments. Sengihleli kuleli qembu lokho ngabuya eminyake ngu 5 sisonke sesirecord album elilodwa elithi ngempela nguJesu kulelinye sisebenza phezulu kwalo esizalikhipha manje elilingoma eziphakamisayo kakhulu.
Nawuqeda ngizophumule thuneni ngingathaba ngingafela kuyo Jesu.
UMasongela ophatheka kakhulu kulezi nsuku ecula ingoma ezigxwayisa uZulu ngomkhuhlane osuqeda abantu owe-coronavirus.
Ngithanda ingoma ethi sanitizer kuleli album lami elitsha ngoba ikhuluma nge-situation esiphakathi kwayo ne-COVID-19 ukuthi asisanitizeni, sigqoka ama-maski, sigeze izandla, senze konke ngokunjalo. Nxa ukuthatha khona okukufaka kweza komoya kuNkulunkulu kuza kusebenzela ngenye indlela ongayicabangeliyo.
Zenhlala kahle kaZulu zithi abantu abaningi ngalezi nsuku sebezisondeza kuNkulunkulu ngokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 imithandazo nangengoma zabaculi abathiyeneyo bomdumo wokholo. Masongela ngomunye walaba abaculi bengoma ezipha ithemba lokuthi abantu bazaphepha kulolu bhubhane. Namhlanje besigotshisela umculi wengoma zokholo u-Ernest Masongela kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto enhle igama langu Yesu Jesus Band.
Singakashukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Sokuzinsuku ezimbili zilandelana kutholakala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa ngalanga linye belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChrist Gande ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.